olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Process ingenziwa. Iphathi idlule kuprocess le. As expect ukuthi kuhambe kuranza around sokuthinga ukuthi kathi lo yena ungaphi, lo yena unjani, lo yena ungaphi, lo yena ungakanjani. That's why kufunyelwa nge-big tent and I don't think that big tent accommodates abanye abantu nabanye abantu ingaba-accommodate.
Ukuhlukunyezwa kwabacatshangelwa ukuthi basekela umbono wokuthi umkhokheli webandla le-MDCT asuke esikhundleni okuqale eHarare ngenyanga edluleyo kusabalalala kobulawayo.
Izisebenzi zikamunicipala weGwanda ezikhalele umsebenzi izolo zifuna ukubhadalwa iholo lazo lenyanga ezintathu ezedluleyo zikhalele ukubuya emsebenzini kusasa.
Because it is a bhadala in a 4 month installment. Kutho ukuthi soon after nathi siqeda u-April. Sizangena ukuthi i-worker iyabe sihola umkholo we-1.5 months salary ngemonthi eyodwa.
Lamhlanje kuhlelo lwezamasiko lenhlala kahle kaZulu sihlaziya isiga sabantu abazibulalayo ngokuzilengisa langezinye indlela ezijeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ukuhlukunyezwa kwabacatshangelwa ukuthi basekela umbono wokuthi umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai kasuke esikhundleni okuqale eHarare ngenyanga edluleyo sekusabalale kwayafika kobulawayo lapho kube le mizamo yokuxotsha umgcini sihlalo wabasakhulayo umnumzana Bekuthemba Nyathi. UNyathi umela impophoma phelandaba edalele ephalamende. Abazi ngokwenzakalayo bathi uNyathi usekele ukuya emhlanganweni emithathu edalele National Council eHarare okubangela ukuthi abanye bakhe benze umhlangano wokudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Emhlanganweni lo amalunga enkokheli yabatsha abikwa evumelene ukuthi uNyathi obengekho kulumbuthano kumele amiswe ukuba lilunga. Imizamo yokuxotsha abathi kuguqulwe inkokheli iqale eHarare lapho osekuxotshwe kona ngevoti inkokheli yesigaba ekhokhelwa ngumnumzana Paul Matsore. Kodwa umkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai walile ukuthi baxotshwe laba bantu esithi isisekelo sombuso webandla kasivumeli inyathelo lokuxotsha abantu ngohlwelo lwe-vote of no confidence. Sixoxe lo Nyathi ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Mina kathesi lento okhuluma ngayo kangingabiyazi angezwa any information evela weza from abantu amadoda asebenza lawo namantombazana asebenza kumbeni from the park, but I think khonapho nje ngingatsho ukuthi mina certainly into yakhona nxa yenzakalanga endaweni okusuze kwenzakala emhlangano khona weparty, which is iparty office, ngoba in that party office we are still aware ukuthi iparty lokhile leadership elidwa nguThemba kuprovinsi yakobulawayo, lokile leadership elidwa ngugoden kuprovinsi yakobulawayo kumainwing elidwa nguMorgan Tsvangirai eZimbabwe i-MDC.
Kodwa yona imbiko yokubana bakhona abafuna ukukwenza lokhu uke wayizwa na?
Uyabukuzwa abantu bekhuluma and usually angifuni ukuthatha i-grapevine le. Lepia Garden Talk is very serious. Mina nga-electwa ngabantu ngo-2011 ku-Congress bene confidence ukuthi ngizaba leader, and I've done that and I achieve what I've achieved, which is clear ekwazakalayo. For the first time in assembly ibe lo-MTM ekobulawayo, for the first time in assembly ibe lama-councillors angu-4, and i-MDC in an election atinzima kangaka, i-MDC kobulawayo ichaye 12/12, 29/29, 8/6 is a proportional representation. So for me, if there is a yardstick necessary to gauge whether umuntu usebenzile kuhle kumbe asebenzanga kuhle, hayi, I think I need someone to then tell me ukuthi umuntu lo ufeli.
Bakhona yini abakucabangelayo ukuthi ungaba usebenzelana labo mangoma?
Ngaza ke ngibe kwazi probably babe khona, but okuqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi iparty leyi ile process, the procedure. Iparty leyi is one, is united, ile leadership ya-electwayo. Nxa sikhuluma ngabantu abasepartini, i-process ingenziwa, iparty idlule kwi-process leyo. We don't as expect ukuthi kukhambe ku round around sokudinga ukuthi kanti lo yena ungapi lo yena unjani lo yena ungapi lo yena unjani. That's why ukhuluma nge-big tent and I don't think that the big tent accommodates abanye abantu nabanye abantu ingaba accommodate.
Lo ke ngumnumzana bekuthemba Nyathi umgcini isihlalo wezabatsha kubandla le MDCT kobulawayo.